UMateyu isahluko semathuma amabili.
Umbuso wezulu ufana lomnunzana owaphuma ekuseni ukuqhatsha izisebenze ziye esivinini sakhe. Esevumelene lezisebenzi ngemadlana yosuku wazithumela esivinini sakhe. Waphuma ngehour yesifica mnemunye ekuseni wabona abanye bemi emdangeni bengelamsebenzi. La kubo wathi, yanini lani esivinini? Lokho okufaneleyo ngizakulinika khona, bahamba ke. Wabuya waphuma emini la ngehour yesithathu ntambama, wenza njalo. Ngehour yesihlanu ntambama waphuma, wafumana abanye bemi, wathi kibo, limeleni lapha usuku lonke lingenzi lutho na? Bathi kuye, ngoba kasiqhatshwanga muntu. Wathi kubo, yanini lani esivinini? Kwathi selitshonile, umnini sivini wathi enduneni yakhe, biza izisebenze, uzikhokhele imali yazo. Uqale ngezokucina, ucine ngezokuqala. Kuthe befika abaqhatshwa ngehour yesihlanu ntambama, ilowo lalowo wamukela imadlana nje. Sebezile abokuqala, bathi bazabo wamukela okungaphezulu. Kodwa labo bamukela imadlana enjalo. Kwathi beyamukela bamsola umnunzana. Bathi labo abokucina basebenze i-hour yanye nje. Ubalinganise lathi esithwele ubunzima bobusuku lesifudumezi selanga. Waphendula wathi komunye wabo, mngane, angikoni, kanti kalivumelananga lami ngemadlana leyo na. Thatha okwakho uhambe. Ngiyathanda ukumnika lo okucina njengawe. Angivunyelwa yini ukwenza engikuthandayo ngezinto zami na? Ulomona ngokuphana kwami na? Kunjalo ke abokugcina baza kuba ngabokuqala, labo kuqala babe ngabokugcina.
Kwathi uJesu eseza kwenyukela eJerusalema, wathatha abalitshumi lambili wahamba labo bodwa. Bese sendleleni wathi kibo,
khangelani, siyenyukela eJerusalema. Indodana yomuntu iza kunikelwa kubapristi abakhulu lakubabhali. Baza kuyigwebela ukufa. Bayinikele kwabezizwe ukuba iyangiswe, ichaywe, ibethelwe. Kodwa ngosuku lwesithathu iza kuvuswa ekufeni.
Kweza kuye unina wamadodana kaZebhediya kanye lamadodana akhe. Waguqa phambi kwakhe, wacela ulutho kuye. UJesu wathi kuye,
ufunani na?
Wathi kuye,
tshono ukuba lamadodana ami amabili ahlale. Enye ngakwesokunene sakho, lenye ngakwesokhohlo sakho embusweni wakho.
Kodwa uJesu waphendula wathi,
kalikwazi elikucelayo. Linganatha yini inkezo engiza kuyinatha na?
Wathi kuye,
singakwenza.
Wathi kibo,
impela liza kuyinatha inkezo yami. Kodwa ukuhlala ngakwesokunene sami, langakwesokhohlo sami, kayisikho kwami ukuphana ngakho, kodwa kungokwalabo abakulungiselelweyo ngubaba.
Kwathi sebekuzile lokhu abalitshumi, bazithukuthelela izelamani ezimbili. Kodwa uJesu wababiza wathi,
liyazi ukuthi ababusi bezizwe bazibusa ngokulukhuni, lezikhulu zabo zisebenzisa amandla phezu kwazo. Kakunjalo phakathi kwenu, kodwa yilowo othanda ukuba ngomkhulu phakathi kwenu ngabe ngumfokazi wenu. Lalowo othanda ukuba ngokuqala phakathi kwenu ngabe yinceku yenu. Njengalokhu indodana yomuntu kayizanga ukukhonzwa, kodwa ukukhonza lokunika ukuphila kwayo kube lihlawulo labanengi.
Kwathi bephuma eJericho, ixuku elikhulu lamlandela. Iziphofu ezimbili zazihlezi ngasendleleni sezizwile ukuthi uJesu uyadlula, zamemeza zathi,
Nkosi, ndodana kaDavida, sihawukele.
Ixuku lazikhuza ukuba zithule, kodwa zamemeza kakhulu zisithi,
Nkosi, ndodana kaDavida, sihawukele.
UJesu wasesima, wazibiza wathi,
lifuna ukuba ngilenzeleni na?
Zathi kuye,
Nkosi, sifuna ukuba amehlo ethu avuleke.
UJesu wasihawukela, wathinta amehlo azo, zasezibona masinyane zamlandela.